Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-15 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe.
Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo lokho bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezana uPF kathesi liphakathi komkhankaso already.
Uhulumende wele South Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha abakamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe.
Siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni.
Izizwalwane zakwele Bhilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi.
Kodwa ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lo babukhangela ukuthi yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe leBhilithani eligxile kiko kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alikatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe lokho akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe. Ibandla lezana uPF lona eselakhethayo abazalimela seliphakathi komkhankaso lidinga abazalivotela. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezintathu ezilandelayo kunyanga kaNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kule zinto ezimbili lapha kwakhande kungenzakala ukuthi khona kube istrategy yabo eyokuthi kabafuna ukuveza ama-candidates abo ngesikhathi. Kube lo daba futhi lokuthi kungenzakala futhi ukuthi khona laba bantu kwesinye isikhathi balobunzima obokuthi bathole abantu ngoba indlela yabo le abavele bekhetha ngayo indlela engazakaliyo, indlela okumele ukuthi babone ukuthi ama-candidates abo kanye ngawebandla labo boyini ngoba bathi khona bona ama-citizens kumele ukuthi abe yiwakhethayo. Kungenzakala ukuthi bakhethe abantu abanye abangeke babathembe ukuthi kambe bangamela bona yini kumbe hashi labangabaziyo ukuthi laba bantu manje esingayithi thina i-capacity bangaba la yini yokuthi bamele abantu. Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo lokho bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezana uPF kathesi liphakathi komkhankaso already, seliphakathi kwenendimeni. Bona ngikhona bezangena endimeni sokutheni. Kuyamangalisa lokho ngoba lesikhathi lakho njengoba sesihambile sinje kuyamangalisa ukuthi khona lokho kuzahamba kanjani. Kodwa ngenjalo ukuthi babuye lendlela yabo etshiyeneyo, asazi engxenye kukhona ukuhlakanipha bangabe belakho. Kodwa ngokwazi kwethu isikhathi sikhanya ukuthi sesibachile sibili, kodwa kasikwazi ukuthi ngondabo bona ngiyani njengebandla labo le-CCC. Kunzima kakhulu ukuthi khona ukwazi ukuzwisise ukuthi kanti kuhamba njani, kungani lokho bengaka phumi lamagama oba phela kubandla ikakhulukazi kukhetho lolo lamabandla ona lama political our politics lawo kumele ukuthi khona nxa ukhetha umuntu ukuthi uzokumela abe umuntu ozakubakwazi ukuthi lina limelene njengebandla abe umuntu njalo futhi ozaziwa ngabantu abantu abazamvuma manje kathesi nxa ulokungakakhetha abantu kathesi abazakumela kuyamangalisa ukuthi khona manje kuzahamba njani abantu laba babuye lendlela yabo entsha esingayaziyo ukuthi bona bathembeni so kungenzakala ukuthi khona ukhetho lolu oluka 2023 hayi kungagcina kusibanzima kuleli bandla elisha elesicc
manje ngokubona kwakho ubona ngani ibandla lezanu pf lilakho na ukuqhubeka lokho lisesikhundleni ngemva kokhetho lolu oluzayo
yeah lokhu kusho khona ukuthi ibandla lezanu pf kusho ukuthi kulu 2023 aqhubeka libusa kuze kuyefika u 2028 funa leli bandla lesicc ikho elizabe selama candidates eliwaziyo njalo aziwa libandla labo labasekeli ba ngoba kathesi kuvele kunzima kuyatshengisa ukuthi khona lapha kulobunzima obukhona so ibandla lezano pf kusho ukuthi lizaphumelela futhi kuona lomnyaka ka 2023 libuye liphathe futhi kuze kuyefika u 2028 kukubona kwamloko
lo ke ngomnomzana Greta Vodloza Sibanda osicubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
asambeni madoda siyovota
uhulumende wele South Africa uthi akasoze ehlukanise indlela amukela ngayo abavela eZimbabwe eqhakathekise abadabuka esigabeni semandebeleni Ibandla le-African People First liphakathi kwemizamo yokuthi abadabuka esigabeni semandebeleni baphathwe ngesineke ngoba beyizizukulwane zenkosi umzilikazi owadabuka kwele South Africa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngendaba zekhaya umnumzana Siya Khoza utshele iStudio 7 ukuthi mpela umphathintambo umnumzana Aaron Motsoaledi wahlangana labebandla le-APF kodwa walandula ukuthi bavumelana ukuphatha abavela esigabeni semandebeleni ngokwehlukene labo sowabo abavela kwezinye izigaba. Uqhoza uthe umphathintambo wabatshela ngokuthi umthethwandaba yiwo owanquma ukuba abaleminyaka engu-18 abazalelwe kwele South Africa balalo ilungelo lokubhalisa ukuba ngama-citizen hathi abakumthwakazi kuphela. Udaba lolu lubikwa lwaqala ngabomdabu bona abalomhlangano omkhulu lenkosi yakwaZulu ngenyanga ezayo. Isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwaMthwakazi umnumzana Bonman Khumalo utshele uGibbs Dube okunengi ngalolu daba.
Okwamanje ukuthi ungema kuza abantwana bendlunkulu yakwaZulu ukuthi bazelale izikhalo zethu yikho abantu bakithi siyalinxusa ukuthi akungabi khona osalayo siyeni sonke ngobunengi bethu siyekwethula izikhalo zethu kubantwana bendlunkulu yakwaZulu bathe kungcono beze bazezizwela bona mathupha siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni lokho kutsho ukuthi kuzafuna ukuthi kube lezifuyo ezithile esizihambisayo kanti mhla osuku mhla ka-4 lakhona kuyafanele ukuthi sibe kube khona inkomo ezithile esizazihlaba ukuze sidle kasifuni kube khona umuntu ozahambe engadlanga njengalokho kwenzakala mhla ka-19 March
abafisa ukuthi bangene kukhokonoko kumele bakuphathe njani
into ebalulekileyo bantu bakithi ukuthi asibhadale ama-150 rands ku-akhawunti yethu le ya Capitec eka Mrs. Zanele Alfred 1-666-844 0320 bese sithumeza ubufakazi bokuthi sesibhadele kuma numbers la esiwabeke esiwafaka yokuflyer ukuze sirecord. Kodwa kubalulekile ukuthi sonke sibe khona. Mina ngicabanga ukuthi lokho bakwethu kufana lokubhala esibhakabhakeni ukuthi sesikhona thina simthwakazi isizwe sikaMzilikazi kaMashoba esilelungele ukuphila lapha eSouth Africa nokuphila lekhaya. Akungabi khona othandabuzayo ngokubunengi bethu akube yilowo mbhalo okhulumayo ukuthi nansi isizwe sikaMzilikazi silelungele ukuphila singacindezelwa umuntu silelungele ukuphila emazwe nomabili ngenkululeko singahlukunyezwa umuntu. Yikho bantu bakithi siyanxusa ke ukuthi lalabo bakithi aba overseas abangeke benelise ukuba khona siyacela ukuthi lisize lincedise lifake lana iminikelo yenu ukuze lolu hlelo lube yimpumelelo. Asibonge mahlaba ezulu. Into esizayenza ngiyusiya ngamanani ethu sizalungisa izimoto siyalungisa amabhasi sikhangela amabhasi angu 20 azathatha abantu ngendawo ngendawo zabo. Okwamanje bakuthi siyaqinisa ukuthi akube asibeni sesibhadele kufika u 1 June ukuze sikwazi ukuplana ngoba ukuthi umuntu eze mhla osuke phethe imali kasimthengela ngakudla kasimorganizela nga transport sizaba le cut off date ka 1 wabo subhadele phangisa ubhadale ukuze sikwazi ukuplana kahle sifuna into le ihambe kahle ibone ukuthi ngabantu abale order hayi ukuthi bese kusiba nje abantu bahambe bengahlanga akusiphathi kahle lokho so asibhadaleni masinyazana ukuze sikwazi ukuplana. Asibonge siyabonga kakhulu umthwakazi omhle siyabonga kakhulu asihlangane khona eDanato mhla ka 4 June.
Hello ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwaMthwakazi ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwele Bhilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungokulichumi ekhulwini amachumi amathathu ekhulwini 30% bathi kabasafuni ukubuswa inkosi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa wajabhi Pangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa ke singazi njengoba kusasekutsha nje njalo njengoba usaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe sizokhangilela mhlawumbe sibone eminyaka ukuthi nqa kusiyaphela umnyaka indlela noma ama announcements azabe ama changes azabe sekhona ozabe yenze yapi laphi kodwa kwakathesi usaloke saqhubhe njalo nje ngendlela umama wakhe ayequba ngakhona akakabilo mehluko otheni esesubonile
uyona indaba le ubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqathile yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlambe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i 30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa ke i 70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqoqoqela noma ngithi yiyo into ilizwe le Bhilitane eligxilekiko kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe esaphila waye nguQueen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ukugcina amafa alelilizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade bayimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawo abathatha badonsela esakeni labo leCommonwealth kubese kusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu ababujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka 1986 uCharles wayelokwe esathandana no Diana kodwa ke kwasuka futhi njalo kwaba nobudlelwane lo Camela lo ose ngunkosikazi wake kaThesi kodwa ke ngaleso sikhathi uCamela laye wayesayendile kwenye indawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha uQueen ingakho uQueen kwathatha isikhathi side kakhulu ukuthi azabavumele abaniki license yokuthi baqhubekele phambili ngomchado wabo ingakho abantu nqa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi thine esintwini sakithi unqa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange kwatshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezeni nqa ukuthi mhlambe sechiyela umhlaba kodwa nazange konke lokho kwakuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube into ayihloniphayo njalo ukuthi abe isibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambe siya ehambe ngene emizini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindile yikho wazothi kuse uCharles White sehlukanele loDiana sehlukanele loDiana yilapho agcina khona esesenza konke kusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles yilapho wagcina kuqhutshwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana bakaDiana ikakhulukazi uWilliam uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nqa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina bathi babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lo mama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zenezizasenziwa ngubaba wakhe loCamilla.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabhi bhangodube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebilitane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi izidumbu zabantu esezitholakele kwenye isonto yakwele Kenya elomfundisi owathi abantu bazincithe ukudla baze bafe ukuze bahlangane loNkulunkulu sezisedlula amakhulu amabili 201. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi isonto lohulumende akuthiyananga. Ubesethula amazwi la izolo esontweni yezayoja. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani maZimbabwe amahle lokho engikhona phe endaweni endabeni ngabona ubona nxayela ma plaza i21 abanawa keki uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathwele ama plaza amangaki unina yena ula ma plaza amangaki uMnangagwa yena ule ma plaza amangaki abantwa bake bathwele ama plaza amangaki isimze ngama 21 bodi singizibona obaba bakhona bathwele ama amba 50 and 100 ama plaza so yeyish indaba le inzima azama ukuthi ibidingiswe sekuhle ukuthi bona abantwana bama-president bona balama-plaza amangaka babone njani bona bangama-boni free bubuswa ngamasela kubuhlungu
nomsakazweni yazi kulo baba lothi ngqumqumqumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mpela kodwa hayi ingane sephuma endleleni manje base sithi zazokhipha izandla ngebhayibhili lakhe lelo shona elitshumayela la hayi ngeke uyikhiphe izandla ngebhayibhili ngeke zane vele ifuna umuntu lawo olodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngeke uyikhiphe izandla hlala kuphila ungaphansi kwayo beshiyana amaplazi ibeshontsha umnoto wonto kuchumayela ibhayibhili akwechurch ulambile kuphela hhayi ngeke uyikhiphe izandla baba ngeke wena nje hambe chumayela ibhayibhili akwechurch uyekele abantu bekhiphe izandla ya uba siyakubona ukuthi ugcwele ngechurch wena ma uchurch yakho ayisozisebenzi lapha kupolitiki hambe echurch mawufika chumayela ungazosichumayeza njena futhi ujoseph wathi hamba kashana lento ezechurch baba lapha thina sikupolitiki lapha ukhiphe izandla awu siyabonga
Video 7 linjani hayi ngithandaulingelela lonke nabasakaza ngokusakaza kwenu ukusakaza kwenu kuhle impela inyuzi ziyazizwa zimnandi bese ngisiba ke bese futhi njalo ngikhulume lobaba lo othi yena injiva zegoli bayahlanya vele lingakulaleli lowo mdala ucela ungasichothozi ucela ungakhulumi kubi ngabantu be-marathon thina sikhulumi kubi ngabantu bethu yabona sinje thina sicabanga ukuthi sivotela ama MP lama councilor then president bese sivotela mina lo wesiyonini limfunayo ngoba singasafuni lati ukuthi kube lokho kokusiza but busy ukriticizana lati busy ukuthi abantu bemarathe ngabantu abahlanye baba kuhlala kukhulunywa lapho ukuthi kungabi lochothozo omunye omunye lomunye akame lapha khona mawungwe zaphu mana kuzaphu yakho mawungwe TPC mana kuTPC yakho mawungwe ezano mana kuzaphu yakho yekele ukubona ukusicefezela la ngambona ukuthi uzele wena baba wena ngabuzele ngabe uyabubona ubuhlungu obubona obuyenza ukuthi MRP ifuna ukugumilisa kodwa ngenxa yokuthi awula mntwana yikho senza so yikho senza so wena baba sakutshela kubi ungumuntu omdala akuzama ukuhlonipha usikhuze la ukuze la uthole inhlonipho evele ebantwaneni zama ukuhlonipha mntana abantu abakungikhuluma so mhlawumbe base South Africa khona bathu busy ukuthi akuzinjipha lokhu uhloniphe baba
Studio 7 athi sibonise themba liphilile sithemba liphilile nonke hayi ntesha engathi singaphakama mpela engathi singaphakama ngoba kwezokhetho nje sonke nje sizibone sifotela i-3C yazi ukuthi government at least sikhiphe nezano sonke sizibone sizabona ukuthi sifotela i-3C sikhiphe nezano onga ukuthi imthwakazi nayo ithanda ngabe kuya ngami angiyisoli right mpela i-right mayithi kuma-council naye ivotela ama-council kanjalo mara ngithanda ngabe ukuthi ukuthi kunjalo bese ku-president nawe bezama ukuthi bethi vele obvious kuzama ukuthi kuvotela i-chamisa vele nethi silele ukuthi sikhiphe nezano yinto vele eziyifunayo nethi silele ukuthi sikhiphe nezano thana ngabo bonke abantu ngabe bayibona into le vele ukuthi inkinga lapha vele kahle kahle yizano because la mana amaphathi asingeke sagcola because akazi bebuza mara iphathi ehle libuza vele siyayibona ukuthi izano njalo siyayibona ukuthi yenzani vele i-business phansi phezulu vele izenzela imathanda zonke ukuthi uma singakhipha yona mhlawumbe ngaba khona inkululeko lapha vele ayithi
Studio 7 kunjani lonke balaleli be-Studio 7 thina siyaphila banjani abantu hhayi ayikho into engcono ngaphandle kokuthi izulu izano iphume into engcono yokuthi izano hhayi kayiphume shem sesikhathele izano kayiphume kuyehlala phansi iyephumula bekwelisa inkomo hhayi sesikhathele ngezano from 8 kuze kufike namuhla awulalutho nilethela abantu hhayi izano kayihambe bantu benkosi satsha ayihambe iyophumula
sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo kodwa kuseqinisweni uyabona isutsha leZimbabwe lepoyisa leZimbabwe akula umntwana weZimbabwe olithanda abantwana beZimbabwe the most vele kabawathanda abantu labo ngemisebenzi yabo engcolileyo ngemisebenzi yabo engabukekiyo ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngaleyanje ngeke uthande umuntu ovikela iZanupiyo omnangagwa badla kahle balala kutofotofo bazula phezulu kusa namalanga wena indiza kuthina since wazalwa wakazwe igadi uyibona nje phezulu kuphela ukuthi ngesebenzisa mthini ufike ngezifiso ukuthi esh ngiyani ngizamthini kodwa uprotector omnyangakwa umuntu ohamba kuntofontofo olala kuntofontofo wena ulala ungadlali okwakho kumele ucabange ukuyagebenga abantu uthathela abantu izimali estrategy why mafisa ukuthi ilizwe lilunge nawe ukuyekela ukuthumtshiswa lilanga estrategy ulinda imali zabantu njengalokho okwenziwa ngamapolisa lamasotsha kwekuthi lawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakuthawa ngumoya uzwe ifeni ngoba banengaba yazi bahlezi bethiswa lilanga zonke zonke estrategy bathona ilangeni bavukele ilangeni lethiswa lilanga bethathela abantu izimali why ungakufisi ngilawo ngelilanga ukuthi lizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabhekhi isosha leZimbabwe iphoyisa leZimbabwe limnyama khaca ngokuthiswa lilanga
salibonani ma-Studio 7 igama lami ngumoya okhona nkomo foma ngaserupani aphasendona umabhiwa ngikhuluma ngendaba engithola emoyeni lapha ngasewange emzini yasewange siyacela please badala bewange abafazi bagcwele amabhawa wonke abafazi bagcwele amabhawa egajitunda konke lamanye ama-travelings akhona yekelani ukudlala labantwana kathi izinduna sezayanga zinduna vusana emthethweni yakudala ukuthi umuntu engawona esigabeni egarage athwele imvubu mapolisa tshintshani strategy kathesi umuntu oreplayo ekhaya imvubu kayikhale umswazi wezintathu azikhale sibile endodeni ngoba abantwana laba abarethwayo lapha emakhaya laba ngabantwabethu bayathathwa ngabantwabethu futhi kathi liyenzani badala likhulile lingaka lifuna ukukhuzwa ngobani amapolisa ZRP Republic Police umthetho kawungene ezandleni zeni lapha likerapharapha abantu abagangayo la rapharapha abantu abagangayo umthetho kawutshintshe lapho imvubu ikhale emuntwini indura akathatha umthetho wakudala bechaya abadala la bechaywe bawona baphambanisa la abafazi bagcwele indawo yonke laba abangathathwanga abangalotolwanga la bagcwele indawo yonke la yamenzana umfazi la kulezi nsuku maye ngaphakame odoliwe nyabonga yabonga siyabonga lapho
studio 7 studio 7 sanibona kanye labonke abantu abakulandelayo mina ngisabheka le ndaba leyo ukuthi kuthiwe hey abantu bakithi banobandlululo mina abantu abathi sinobandlululo bayangixaka ngoba abazake besho ukuthi mala abantu bempumalanga bebuya begcwaliswa amabhasi bezochashwa ngapha esigabeni zakithi anzake ngibizwe laba abantu becomplain ukuthi hawu kathi nasiletha lapha abantu balapha bona bawufuna umsebenzi so thina sinobandlululo ngenxa yokuthi siyacomplaina sesifuna amalungelo ethu ukuthi kuthiwe singabantu abangelabandlululo kumele sibe sivumela ke abantu besuka kibo khona le mashoneni khonale bebe bethathe yonke imisebenzi bebe bethathe zonke izikhundla kade sibabhizi bafikile sokuyibo sebefuna ukuvotela ukuba amakhansela sokuyibo sebefuna ukusiphatha sokuyibo napo magalela spanda yibo sebetshona bekhuluma khona bebekhulumela thina abantu bakhonapho bona bebuya kwezinye indawo yikho ke lokho kuthiwa kungabi nobandlululo kuvumela udoti onjalo kanti umuntu uma efika endaweni kumele afike abone ukuthi abantu baphila njani alandele leyo ndlela hhayi ukuthi bona befike bese befuna ukusibusa vuka mthwakazi vuka asikuvumi lokho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump wetheswa umlandu okuvimba imihlangano yakhe esigabeni se-Iowa izolo ngoba esesaba omunye ocatshangelwa ukuthi uzancintisana laye. Umnumzana Ron DeSantis ngomunye okhanya ezancintisana laye lanxa engakethuli ukuthi impela uzancintisa. Kodwa uDeSantis uqhubeke lomhlangano wakhe ehlangana labalandeli e-Iowa. Kolunye udaba njalo, impi yakwele Ukraine yokuxotshwa kwamabutho aweRussia ezigabeni ezathunjwayo ikhangelelwe ukuthi iyaqalisa ngasiphi isikhathi. Sikhuluma nje amasotsha akwele Russia asebalekile endaweni eziningi ezazithunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba olwempi yase-Ukraine sixoxe lo mnumzana Rafael Mthombeni.
Impi le eRussia le impi engathi uqinisile sibili ukuthi ayisabonakala ukuthi ihamba njani. Angithi yena uPutin wayekhangelela ukuthi nje uzathi yanga ayiphekele abantwana kodwa ke akusazange kwenzakale kono. Into engiyibona ngathi isifuna ukuthi imkhathaze ukuthi nxa wayeqala ukuthi achaye umfana lo Ukraine wayemchayela ukuthi kafuna ukuthi laba abe ama Americans kumbe abe West laba abe NATO bafake izikhali zabo khona lapha eduzane la eborder la ukuthi khona bazefaka izikhali zabo khona phana besithi bona bathethe umntwana wakhe lo abe ngowabo. Kodwa ke osekungathi kuyakhathaza ukuthi nxa eseqalisile ukuchaya lapha umfana uyacela phela uncedo khona ngapha eWesuthe hey ngicela linki isikhali hey ngicela kuyincela ngicela isikhali zone ziyana yena uPutin ayesithi kafuni zibe khona phana izikhali zala sezingenile zezikhona lapha yiko usizwa kulezi nsuku loba ngazajikela amabhomba anjani amanenga khona sebewabamba sebewadubula ephezulu kanti ke kuqala ayechapha so kanisaboni ke khonapho lamuthi mbona ngathi kuzacina kusiba ngcono ukuthi bakhulumisane ngoba kaso ziphele impile ngoba namhla namhla nje u Biden ngizwile ukuthi kuthiwa u approve le futhi ezinye izikhali ukuthi zihambe khona nganxa yakho nokho yiko umuzwa yena u Russia u Putin esithi impile nge west ngoba usebona ukuthi izikhali ezivimba izikhali zakhe lezi chaya amabutho akhe lezi ezivela ngapha e west.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilanga lokhetho lakhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Uhulumende weSouth Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha kamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7. Igama ngu-Chris Gande.